soku izika jisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 zikandlela 2021 uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve. Lockdowns are not meant to be permanent solutions or a one-size-fits-all. There is need to create a lockdown exit strategy, but also a lockdown strategy that is viable and that is peculiar to our own circumstances.
Mkokeli we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Jamisa, uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze-COVID-19 lockdown. Kula lezo ezithatha isikhathi eside.
Abantu bathwele nzima ngamanzi, akula amanzi aphumayo lapha empompini. So abantu kathesi ukuthi bathole amanzi ukuthi bakhongozele avela ezulwini. Bona la abakhongozele ama-asbestos.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi, lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Ebantwini abahlolwe batholakala bele COVID-19 izolo abangamakhulu amathathu 300, abalikhulu lane babo 104 ngabe Harare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IHarare yiyo elokhu ikhokhela ngokuba lenani labantu abafunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe. Ebantwini abahlolwe batholakala bele gciwane leli abangamakhulu amathathu 300, abalikhulu lane babo 104 ngabe Harare. Kunje sebezinkulungwane ezidlula amashumi amathathu lambili 32,304 asebeke balaliswa yilo mkhuhlane, kodwa basila sebezinkulungwane ezidlula amashumi amabili lane lantathu 23,687 wabulala abedlula inkulungwane iyodwa labalikhulu 1,122 elizweni jikelele. Kusukisela ngombimbito nyakenye uhlasela iZimbabwe, ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasela abantu abayizigidi ezidlula izintathu lengxenye 3.5 million, yabulala inkulungwane ezingamashumi phose athoba munomunye 87,937 emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi ezidlula ezilikhulu 109 million ababanjwe ligciwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Ele Melika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezidlula amashumi amabili lanhlanu 25.6 million, yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amane 429,230. Umkhokeli we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Jamisa, uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale besemakhaya eze-COVID-19 lockdown kula lezo ezithatha isikhathi eside abantu bezivalele elizweni elilomnotho ophethwe ngabazisebenzayo. Intethelezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekupheleni kwengoma yelizwe eyayihlatshelwa kudala, uJamisa uqale ngokuthatha umzuzu wokukhumbula abalahlekelwe yimiphefumulo bebulawa yi-COVID-19. Embikweni wakhe oqakathekileyo awethulele uZulu enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Facebook phezu komkhuhlane we-COVID-19, uJamisa uqale ngokubonga uZulu weZimbabwe lasemazweni ngomsebenzi omkhulu wokuthengela izibhedlela usizo lwempahla edingakalayo. Wabonga njalo labakuhlangothi lwezempilakahle athi basebenza gadalala ukusiza abagulayo lanxa bengelayo impahla eyanelayo yokusebenzisa. Abanye babo sebehlaselwa yi-COVID-19 kuthi abanye belahlekelwa impilo. Uqhubekele phambili uJamisa esithi indlela elandelwayo elizweni ingasoke yasebenza ngokwaneleyo ukuvimba ukumemetheka kwaleli gciwane, njengoba inengi libanjwa ngamandla okwephula iziqondiso ezabekwayo ikakhulu abaphila ngokuzisebenza.
We must be careful not to flatten the economy in our bid to flatten the curve.
Kumizamo yethu yokufuna ukuqeda udubo lomkhuhlane lo, kumele senze lokhu sinanzelele ukuba kasibulali umnotho wethu. Lindlela yokuhlala emakhaya ye-lockdown kasiyo ndlela kuphela engasetshenziswa ukuqeda lomkhuhlane. Kumele kudingwe ezinye indlela ezingasetshenziswa ezisebenzelana lesimo esiselizweni lethu.
Emazini akhe kungcwatshwa amaqhawe amathathu eNational Heroes Acre ngolwesithathu obengumhlonitshwa kulo mngcwabo. Umsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga uthe iCovid kayikhethi ukuthi ihlasela bani.
The fight against this pandemic does not allow for us to choose who to walk.
Kakukhangela ukuba sihamba lobani, sisebenzisana lobani, ngumkhuhlane ololunya. Lapho sidinga indlela zokulwisana lalo umkhuhlane, lapho odlula khona uthiya kulusizi kuphela, kodwa sizowunqoba kuphela lomkhuhlane njengesizwe. Kunje uhulumende uphakathi kokudinga imithi yokwelapha lomkhuhlane edingakalayo.
For this pandemic.
Okugcizelelwe ngenye ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Gary Shaba.
Kuliqiniso ukuthi umkhuhlane lowo awukhethi muntu. Sonke sisengozini yalo mkhuhlane, ngokunjalo kumele sihlangane sincedisane ukuthi siwulwise umkhuhlane lowo.
Uhulumende uthi uphakathi wokukhulumisana labakwamanye amazwe ukuze ilizwe litholiswe lalo imithi yokwelapha lomkhuhlane, njalo ekhangelele ukuba lokho kuyabe sekufezekile enyangeni ezimbalwa ezilandelayo. Kodwa uMnumzana Chamisa uthe uqakathekile ukuba eleZimbabwe kanye lamazwe awezwekazi le-Afrika asebenzisane lengcwethi zawo kwezempilakahle. Kudingwe indlela zokutholisa abalolwazi imali yokuthi benze inhlolisiso ezichiyeneyo. Kudingwa indlela zangekhaya zokulungisa leyo mithi, hatshi ukuthembela kwabakwamanye amazwe ukuba benze lokho sikhathi sonke. Isimo esiselizweni uChamisa uthi sidinga ubukhokheli obuzokhokhelela ekuthini kulandelwe ndlela bani kwezokulwisana lalo mkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izibhedlela zikahulumende zibikwa zilokhu zithwele nzima empini le-COVID-19 kungenxa yokusilela kwempahla yokusebenzisa kanye lezisebenzi zezempilakahle. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi useqatshe abongi abatsha ngenjongo yokwengezelela inani labavele bekhona izibhedlela zonke zelizwe. Okuningi ngalolu daba sukuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele uMnumzana Anthony Majongosi, isikhulumeli senhlanganiso yelwela amalungelo abongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals.
Salona nazali, ibizo lami ngu-Anthony Majongosi omongi, ngilapha e-United Bulawayo Hospital, ngimelela amanesi lapha kuBulawayo. Futhi ngifuna ukukhuluma le ndawo egcukwane le-COVID leyana. Ngiyabona ukuthi kathesi ama-numbers abantu bayabanjwa igcukwane ayakhwela kakhulu. Kathesi even i-warden yathi i-COVID ward i-Buckingham Memorial Block kugcwele ama-patient ale-COVID. Kodwa siyabona futhi kunjalo kuyabangela ukuthi iubhesh yonke even amanye amawazi ayalisilalisa abantu abagulayo bangela umkhuhlane bayakhwanisa kuwanja umkhuhlane lowo. Le ndawo yokuthi i-PP ikhwanele iyatholwa khonako kule COVID ward, amanye amawadi i-PP ayikhwananga. Njalo kuyabangela ukuthi ama-health workers le amanisi la ama-friendly workers abanye umkhuhlane, siqine umuntu wonke ubanje umkhuhlane igcwetshane leya.
Sizwile uhulumende esithi uzadeploya abongi labongikazi esibhedlela se-UBH Mpilo eTongrove lezinye eHarare. Liyababona yini bebuya abanye, njalo liyenela yini ukuthi lisebenze ngemfanelo?
Kathesi sathi bayavula iTongrove Hospital le ekusileni, kodwa kathesi ekusileni ngiyo ngibone kathesi iyathula ama-patient abalitshwani ukuthi siyanjele ukuthi imikhuhlane ungakhubeleka phambili uspread. Kodwa amanesi ngiyona ukuthi amanesi amalutshwane futhi nendawo ukuthi amanesi abuya amansha abalutshwane futhi. Kodwa amanesi ahamba iTongrove afakwa eTongrove New York City avile iUnited Bulawayo Hospital. Kathesi i-PP siyabona imawadeni lawa ale mkhuhlane ale gcikwane lama-patient ale gcikwane i-PP ikhona, kodwa sibona ama numbers abantu bale Bikani ayakhwela kathesa.
Umnumzana Anthony Majongo sisikhulumele senhlanganiso elwela amalungelo abongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo olukhulu lwamanzi lanxa izulu lisina elizweni jikelele lonyaka. Iningi seliphila ngokukhongozela amanzi ezulu ngoba impompi ezidonsa amanzi zingasebenzi kakuhle kanye lenhlupho ezibhekane lomansipala walelo dolobho. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Izakhamizi eziningi zakoBulawayo seziphila ngokukhongozela amanzi ezulu lokuyalayinela amanzi ezibholaneni osekuchiye iningi liphila nzima loba nje amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa idolobho leli. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mehluli Ndlovu ufakaza ngokuphila kwabo ngamanzi okukhongozela.
Hey, udaba lwamanzi lunzima lukhune siviki abantu bathwele nzima ngamanzi. Akula amanzi aphuma lapha empompini. So abantu kathesa ukuthi bathola amanzi ukuthi bakhongozele avela ezukwini. Bona la abakhongozele uma-asbestos. Yikho kuphela okukhona ukunceda abantu. Aphuma empompini akula. Kunzima. Kunzima. Ludubo silolusebantwini.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nomalanga Gumede uthi ucine ukuthola amanzi empompini. Nyakenye
ngibhekana lodubo lwamanzi. Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi wafuna 600 thina lokho esiwacine mid February amanzi asikwazi wambe siwajajiweyo.
Isakhamuzi semzini wePhumula unkosikazi Nobuhle Moyo uthi kudala bawagcina amanzi aphuma empompini.
Udube silalo ngolokuswela amanzi. Amanzi kasila ngapha ePhumula East iBhawuza nemingazibuye kuyabe ukuqokozela azake siwathathe ezimpompini vela siwaza amanzi simangaliswa ngamabhili sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi sithini ngawo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi kusobala ukuthi udubo lwamanzi sokudibene lokungabuthwa kwezibi kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Ingozi esiyibonayo ngokungavuthwa kwezibi inkulu kakhulu ngokuba kuzazaleka khona imikhuhlane le ehambisana namanzi. Ikakhulu ngalesi sikhathi sezulu kuyatholakala kakhulu imikhuhlane njenge-dysentery cholera leminye njalo ethwalwa ngamanzi. Ngakho kuqakathekile ukuthi i-council ilungise masinyane lezisebenzisayo ukuze izibi zivuthwe kungaze kwanda ingozi engagcini ibulela abantu abaningi phakathi kwedolobha lakoBulawayo.
Amanzi aqhubeka esilela ukufika kuzakhamizi zedolobho lakoBulawayo loba nje izulu lisina amadamu eselamanzi enelisa ukunathisa uBulawayo. Umunisipala wethule umbiko othi umsebenzi wokulungisa impompi ezidonsa amanzi obiza inkulungwane phose ezingamashumi amathathu zamadola usuke waphazamiseka osekubangele ukuba ikhansili yehluleke ukutholisa uzulu amanzi malanga onke. Umeya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni uchaze ukuba imisebenzi yekhansili isiphambanisekile nge-lockdown kanye lokumemetheka kwe-COVID-19.
Sanke kwedolobho ngokwakhe yena okumkhuhlane lokubeza kumthethe kusho ukuthi namanye ama-department affected ngoba baningi asekelezi babamba lo mkhuhlane baya kuma-quarantine ukuze baphephe. Kunjalo kuyaba-affecta kakhulu kuyaphambanisa inhlelo zikamasipala ngoba abantu emsebenzini babalutshwane sisaphangeleli nje laba abenelisa ukusebenza basezindlini lalaba akumele basebenze besemsebenzini besebenza emsebenzini ukuthi izizwe nokunye okuningi kuthi ukuthi nxa kuwukuthi basebanjwe lo mkhuhlane abasenelisi ukuzosebenza.
Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo asihlizweni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane ngalesi sikhathi iZimbabwe ilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Okwamanje wethu sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Italy lesenethu kwelemelika liza kuqala ngenyanga ezayo ukuthonisa owaye ngumongameli uNozara Donald Trump amacala okuqhela ukuthi wathuthuzela umvukela kwelemelika. Abokubandla ama-Republicans bathi akukho emthethweni ukuthoniswa kuka-Trump. Kodwa abakubandla elibusayo bathi kumele uTrump avinjwe lokuthi angene esikhundleni sikahulumende impilo yakhe yonke. Abantu kwele-Sudan batshengisela emigoqweni begonona ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokunye. Sokuneminyaka emibili basusa kwaye umongameli uMnumzana Omar al-Bashir esikhundleni sikamongameli. Umongameli wakwele Tanzania uMnumzana John Magufuli uthi akumelanga abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle begijimele ukuthenga ijekiseni yokuvimba umkhuhlane we-COVID-19 ngoba inakho ukubulala abantu.
Iningi lithi ukukhuphuka kwenani labantu ababulawa yi-coronavirus kanye lababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku kuveza sobala ukubana uhulumende kayiqhubi kuhle imizamo yakhe yokulwisana nalo umkhuhlane. Ngeviki edluleyo kufe abaphathithambo bakahulumende abathathu ababalisa unkosikazi Ellen Gwaratsemba, uSibusiso Moyo lomnumzana Joel Biggie Mathiza, lamanye amalunga ezanu-PF agoqela umnumzana Pharatsa Izimondi. Abanye bathi ukusilela kwemishina lemithi ezibhelela yikho okwenza umkhuhlane lo ubulale abantu ngobuningi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo uchume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lengxoxo.
Kuyadanisa kakhulu okwenzakalileyo sikubona kusenzakala ke kuvikela iphelileyo nje lokuqhubeka kusenzakala ukuthi ke iziphathamandla zikahulumende eziningi ke zitshonile ngomkhuhlane nalo we-COVID-19. Ikanti ke nje labantu jikelele labo sibona ke bebhubha njengoba sebedlulile ke inkulungwane abantu abathethwe lesi sifo. Kuyadanisa ke kuyatshengisela ukuthi uhulumende weZANU-PF uhulumende kamnanga akazilungiselelanga, akazange alungiselele ukwenqabela kumemetheka ke kwalolu gubhane. Njalo okunye okudanisayo ukuthi uhulumende uyamemezela ke atshele uZulu ukuthi uZulu kazibambe, uZulu kaziphathe, uZulu kazame ukuhlala emakhaya. Kodwa ke zona iziphathamandla zikahulumende ziyabonakala emakhasini obulembu lapha lakubo-social media ke besenza amaphathi ke, yikho lapho sibona ingani bathelelana khona ke leli gcikwane ke elimemethekayo ke bese ligcina ke libabulala. Kukhanya ke abakukhulumayo abakutshela isizwe kaye kusibikho bona abakwenzayo njengobukhokheli belizwe, kabalidi by example.
Bayakhuluma abantu babagawule bathi ukufa kwabantu abedlula inkulungwana abagoqela iziphathamandla zikahulumende esibone zibhubha buthumuthumu ngeviki edluleyo ukuveza sobala ukwehluleka kukahulumende ukuphatha kuhle lomkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Baba Nkomo, akusilo qiniso lelo ukuthi uhulumende sehlekile. Uhulumende ulemizamo njengakuqala ekuqaleni qala i-corona iqala ukuthi lockdown yakuqala uhulumende ulwisile sikwazi kwaba sesibangene esihle ukuthi umkhushana we-corona wehla kakhulu labantu basila laba babe nje i-corona. Into nje wonakeleyo ukuvulwa kwamabhoda laphana, sokuvulwa amabhoda umkhushana wasungena kakhulu kubangelwa yikuyini futhi kuyukuthi abantu abayemakhampani akathize ayi-test abantu labo ama-individual amayethe test abantu babesenza ama-fake documents. Abe bevumela abantu abane corona ukuthi bangene bacross amaborder betshengisa incwadi eze fake kanti kuhamba abantu abalemkhuhlane lo. Umkhuhlane omemethekile kakhulu, ngakho ke kade ebangene esisikilo umemetheke kakhulu ubonisile ngokubulala lapho kucase kwesho kusokusethusa kakhulu abantu ukuthi ibanga lokufa seliphezulu. Ngokunjalo uhulumende kade selethile futhi lockdown and uyayilandelela futhi ngokuthi amapolisa akababophe abantu abangalandeli umthetho ye-World Health Organization yezempilakahle ukuthi abantu bazive bazivikele emkhuhlaneni bavikele labanye babo emkhuhlaneni lo ngokunjalo uhulumende uphakathi komsebenzi lo omkhulu ukuthi ebone ukuthi uyacindezela umkhuhlane wecorona ukuthi ungamemetheki phakathi kwelizwe imizamo yonke enziwa nguhulumende le
uhulumende babandlovu uthi uphakathi kokukhulumisana leRussia leChina ukuze athenge ijekiseni yokwelapha umkhuhlane lo njalo uthi imali yokuqhuba lomsebenzi ulayo yebo ubona kuphumelela mpela kuhamba kuhle etholakala amajekiseni
kungaba into enhle kakhulu ke nxa lawo majekiseni ke engatholakala eChina leRussia abuye asize abantu ke kulo mkhuhlane ke osungumbhuqazwe kungaba into enhle kakhulu kodwa ke uhulumende ke wezani uPhefu uhulumende kaMnangagwa kasesamthembi thina njengezizalwane zeZimbabwe akukhulumayo lakwenzayo kusuka kuthiyane kwehlukane kakhulu kasekwazi njalo ukuthi ke uzenelisa ukuthi imali ayikhipha ebhadala na njengoba enguhulumende thanda izikwelede imali ebakhona bayisebenzisa ke ezintweni ezingancediyo singathi thina balama misplaced priorities bangabantu abajayele ukunwaya lapha okungalumi khona yikho ke kasikwazi ukuthi bazanelisa yini ukuthi bayibhadalela ke lawo manje ekuseni ukuthi abuye xa bengabhadalanga ukuthi ukuthi babe sebengabantu asebeza khulumisana la i-AU labo-China labo-Russia bezama ukuthi bakwelede njengenhlala yenza singaziki ukuthi bazavunyelwa yini bazasiphiwa leso sikwelede bangabantu esingasabathembi kodwa ke xa engatholakala lawo majekiseni anganceda kakhulu isizwe into esingayithokozelela yena leyo
baba gawule
uhulumende ulomlando wokukhangela ukuthi abantu baphile umlando kahulumende lo ukuthi abantu baphile ezweni uhulumende kanqa imali sikhala ngemali ukuthi imali kayikho kodwa eyomuthi lalo ukuthi abantu baphile uhulumende ulawo njengalokho ukuthi ukuncedisa inhlelo zokuthi abantu bathole ukudla abantu bamele baphile yebo vele izinto ziyasihlupha kodwa uhulumende uyakhetha ngithi ipriority yakuqala kathi entweni zonke ukuthi abantu basinde emkhuhlaneni wecorona lo osumemethe kumhlaba wonke ngokunjalo amazwe njabo America lawo ase vaccine lawo bani nalathuthuke kakhulu amazwe yaseqalisa ukuthi ehlaba abantu uhulumende laye kunjalo umkhuhlane lo onkomo aso wethu azanguqhamuke khona phezimbabwe waqhamuka khona ngale makhiweni so ngawo ke kumele uhulumende lalabo abanye bafisa ukusincedisa basincedise emzameni kahulumende le kodwa imali izaba khona kade kungayishula njalo ukuthi imali bekhona enhlelweni ezinye kuthi entweni eqhakathekile kangaka uhulumende bese sehlelele ukuthi imali bekhona uhulumende utsho kuwumlando wakhe ukuthi kumele akwenze khonoko njengoba uhulumende lesithi ukuthi uza kwenza ukuthi umongameli ukhulumile ukuthi akuza mele ukuthi kukhangelwe amadokotela asuthiseke kuhlolisise ukuthi kambe injection efanele abantu yipi engalimazi abantu ezayenza abantu basinde baphile
umnumzana believe kaule lilonga lezana uPF lizwe njalo umnumzana Edwin Ndlovu olilonga lebandla leMTC Alliance Abantu abaningi bathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Wothi ke sike sizwe bekhuluma ngawo ngoba umemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Khulumayo uDube ngilapha eBotswana la. Hayi lunzima sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhe saba sakhulayo. Lo siyawesaba uvalile wavalela wonke amabhoda wavalela izisuntu kodwa mna engicelisayo kuphela asilandeleni khona lokhu abakutshoyo abaphathi sifakeni amamaski umkhuhlane lo uyaqeda ningathi libone uqeda amaminista uqeda in awukhethi mhlobo mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo ngezindawo hlobo zami amamaski logezi izandla amamaski livumele ama lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu lihlale lawo lingabhodinga lithi he njengabanye bathi he ngalethi nasesetshwane sesiyanga yikho lapho elizathatha khona lokho kuyinto lina kuphela engicelisa kulona ukuthi umsebenzi ukho unyekho noma ukhona kodwa vumela i-lockdown enaleyo
linjani sozani hayi siyaphila yilo nje ugubhane lolo lusithwalise nzima asazi bakithi uthi unkulunkulu ngaphi angasibona sizwele phakathi kobunzima obungala obuhlangana labantu bakhe
Baba ukhumana la igoli. Hey, uvalelwe ezindlini wokunye nje. Into ebuhlunga ngaka amapota avaliwe. Selokhu sagcina ekhaya kunyaka ophelile. Kuze kube imanje abantwana sibazi ukuthi bawuphila njani bengasazi abazali babo. Mina-ke njengamsenginonyaka wonke impela bengizitshela ukuthi ngizoyekhaya ngoJuni kanti kuyovalwa oMarch ngingakayi ekhaya. Kuze kube imanje-ke yawo Nkosi yami hhayi kubuhlungu.
Labo bebengabalaleli bomsakazo weStudio 7 abasithumele imilayezelo yabo kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezemidlalo bathabe bamanzi te abakhulisa umdlali wenguqu uPeter Muluwa yena osedlalela iqembu leSimba SC lakwele Tanzania. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Umqondisi weqembu lenguqu leAjax Hotspurs okuyilele ikhulisa uPeter Muluwa uSiphambaniso Dube uthi uyadlala kwele Tanzania ukaPeter kuveza obala imisebenzi yabo njengeqembu elifikisa iminyaka engamashumi amabili lonyaka.
Silokujabula okukhulu ngoba ukhulele kithi Zanel from 14 years edlala kuma juniors waze waya wadlala la ku Division 2 and Division 1. He's been looking for i-breakthrough yona leyo and silokuthokoza okukhulu ngoba bambizele ukuzodlala kubanga eliphezulu ukuthi laye adlale ku-Champions League yena uba ngowesine kwiqembu lethu le-Ajax ama-juniors. Ujoyina uDivine Lunga uChrispin Machisi itenzela ikhumalo okutsho ukuthi abafana esibaproducayo ingabafana ukuthi abalohlonzi abadlala kuba nga eliphezulu. So ayisazincoma and sibonga ama-coaches anjengogugu lethu Dlomo ubakhangelile from bezintanga ezincane sebeze bengabafana abakhulu.
Isiphathamandla esaqala uhlelo lweseri A emdlalweni wenguqu yabasakhulayo umkhululi Mthunzi uthi uyadlala kwakamduwa emazweni kuyamjabulisa kakhulu ngoba engomunye wabadlali asebedlala emazweni abaphume kuhlelo lolu.
Uthe ngo-2010 ngiqala ukukhokhela ngananzelela ukuthi amaqembu ethu akhona amanye ayewuthatha engathi umdlalo webhora seriously befuna ukudevelopa. Kube khona futhi njalo abanye ngabananzelelayo ukuthi bakhona nje kuyemdlalweni wokuthi bazilibazise. Nasengisithi ngcono sibehlukanise. Sasesiwanika amaqembu lokuthi elinye lizaba ngu-Serie A, elinye libe ngu-Serie B. U-Serie A lo yilokhu esingathi yi-Premier League yama-juniors mhlawumbe. Ibulawayo kuphela ele-Premier League eyabontanga abasakhulayo. Sagcina sesisiba labadlali abalohlonzi abadlalela amaqembu akobulawayo. Abanye bahawukelwa ngamaqembu angaphandle kwakobulawayo abathatha. Abanye bachapha imingcele bayadlala phetsheya kwemingcele yethu. Abanye bayadlala emazweni.
Umthunzi nguye obe ngumnikazi weqembu le-MK Lions lapho uMduwa aqalele khona ukudlala lo mdlalo wenguqu phambili nokuyadlalela kwakhe amaqembu agoqela ele-First Born, ele-Ajax Hotspurs, ele-Bulawayo Chiefs kanye lele-Highlanders. UMduwa uyedlala kuqembu le-Simba esiyela kule-Tanzania okwenyanga eziyisithupha njalo leli qembu lithi limdingele ukuba azodlala kulumncintiswano we-CAF Champions League njalo lilakho ukuhlela imthenge kuqembu lakhe le-Highlanders nxa engaqhuba kuhle kulumncintiswano. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umkokeli we-MTC Alliance Mnumzana Nelson Jamisa uthi kungcono ukulandela indlela ezithatha isikhathi esifitshane sokuba abantu bahlale emakhaya eze-COVID-19 lockdown kulalezo ezithatha isikhathi eside. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxitisgelemaye. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.